Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-9 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqubu umkhuhlane we-COVID-19 osubulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu nge-Christmas.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana etshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni ye-WhatsApp. Eyinye inkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotsha idlale lephalamende inkokheli ebalisa obe ngumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe.
Kungamanga lokhu ubaba upresident kazanga abe lengxoxo enjalo, njalo kuyimsebenzi yabantu abagangileyo nje abachisa usiba lwethendele befisa ukuthi abantwana be-MDC bahlale besilwa kungapheli ukulwa phakathi kwethu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Jingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo ngemva kokuba umanji ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngomvulo. Imizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni iqhubekela phambili lanxa sokusele amalanga adlula kancane alithumi ukuthi asuke embusweni.
Akusontwenhla kusosibonelo esihle kulizwe elinjenge-America uthiwa yi-superpower.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiqubu umkhuhlane we-COVID-19 osubulala ngaso abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abangama-22 izolo. Kwabanjwa abafika phose 1,985 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kwababhubhileyo abahlanu ngabakobulawayo, abayisithupha ngabeManicaland, kuthi ezinye izigaba lazo zibe labanye ababhubhileyo. Iningi lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 ngalezi nsuku ngabeHarare. Izolo eHarare abangama-401 batholakale belegciwane leli. Wake waba ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa ubikwa engomunye wababanjwe leli gciwane. Sixoxe lesiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu nge-Christmas lama-holiday la adlulileyo. Okungenzeka ukuhlangana kwabantu lokho yikho esesikubona namhlanje, ngokuba bangahlangana abantu kuyathatha izinsukunyana kumbe amaviki singakaboni umthelela wakhona ubusuvela. Kanti ke futhi kule ngozi yokuthi siku-second wave yokuthi sokuqansa nje sokukhula kumbe lo leli gciwane elitsha ele-South Africa ilese silibona eZimbabwe njalo. Izo izinto ezintathu lezo okungenzeka sezisenzakala phakathi kwazo ngokubambisana kwazo kumbe yodwa yazo yiyo esisenzakala eZimbabwe. Ubona abantu bayilandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumbe bagqoka ama-mask nje nxa kuthi babone amapolisi?
Abantu bayilanda ngendlela ehlukeneyo indaba ye-COVID-19. Abanye bayalandela, abanye kabalandeli iziqondiso lezi zokuvimbela ukumemetheka kwegciwane. Ungaya emalokishini, emakhaya, lakwezinye izindawo edolobheni, uzathola abantu bengagqokanga ama-mask, bengenzi social distancing, bengenzi izinto lezi ezifanele ukuthi bazenze ukuze bavikeleke, begqoka ama-mask kuphela uma bebona amapholisa lamasosha. Ngakho-ke lokho yikho kuyingozi. Kanti-ke njalo kule ndawo eziminyeneyo ezinjengasemabhasini, siyabona abantu ngokuhleleka kwe-transport bayaminyana, njalo bayaminyana ezimpompini zamanzi bezama ukuthola amanzi. So ziningi izinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bathelelane leli gciwane, okubangelwa yibuyanga, ukuhlupheka nje lokungalandeli isiqondiso ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efizilela Ncube isiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism. Ubekhuluma esicingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana itshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni ye-WhatsApp eyenye yenkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotshisa edalele iphalamende enye inkokheli yebalisa owayengumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe nxa isiphathamandla esamangalela uMonzora emapholiseni esithi wantshontsha imali singesulanga leli cala. Ingxoxo le ibikwa ibiphakathi kwesiphathamandla esithiwa Mary lo mqoqi wenhlelo zebandla unkosazana Lwazi Sibanda. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi la ngamanga ngoba lo muntu othiwa Mary abamazi.
Ke kumele uZulu ayinanzelele ukuthi kuyiwa kuCongress kwakhulunywa njalo khona lapha kunkundla yeWhatsApp, kukhuluma bona uMorimoga, kukhuluma labanye upresident owayekhona ngaleso sikhathi umama uKhuphe laye owagcina efakaza ukuthi ngabantu esingabaziwo. Njalo ngalo usuku lokhetho lwe-extraordinary congress umama uKhuphe ke ukuvezile ukuba hatshi thina njengebandla kasilayo imali etshontshiweyo, imali zethu zonke zilungile, njalo konke esikukhuluma akukhulunywa ngabakhokheli bekunkundla yabo ye-standing committee kuba izinqumo ze-standing committee azize zaphiwa noma ngubani osengasuka aye kuthi kusuke kwathi kungathanga ngababa lenhlanhla yokuthi baphumelele ku-extraordinary congress. Kodwa hatshi
manje kudaba lokuthi umkhokheli webandla lenu umnumzana Douglas Monzora uzaxotshisa abanye edalele iphalamende ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, kungakuliqiniso yini?
Akusilo qiniso ukuthi ubaba upresident Douglas Monzora ulenhloso yokuthi axotshise abanye bakhe edalele iphalamende. Lizakhumbula kumbiko wakhe esuka khona ekunqobeni ekubeni ngupresident, lo mbiko awunika nge-New Year ekuqaliseni komnyaka. Njalo lalapho ayekhuluma khona labona izindaba ezikhathini zonke kusukela ebe ngumkhokheli webandla, ukuvezile sobala ukuthi hatshi yena kasuye president ohlala emelele ukuthi alwisane lobukhokheli.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Intatheli zindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Chingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo ngemva kokuba umantshi ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngalelo langa langomvulo. UChingono etheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokuloba enkundleni yeTwitter esithi amapholisa achaya abulala usane olwalubelethwe nguni
unina. Igqweta likaChinono umnumzana Harrison Nkomo utshele imthethwandaba ukuba uChinono ucatshangelwa ukuba engaba wabanjwa igciwane le-coronavirus aze ayekwelatshwa kwele South Africa kuyona le iviki. Ngalokho umthethwandaba uthe uChinono uzamele avalelwe yedwa esitokisini. Inkokheli yomhlaba iqhubeka isola umongameli Donald Trump ngokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bavukele isigodlo selizwe eCapitol ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala ibandla eliphikisayo lamademocrats lisithi lizethula ngomvulo udaba lokuthi uTrump asuswe esihlalweni lanxa nje kuyabe kusele amalanga amalutshwana ukuthi owamnqobayo kukhetho umnumzana Joe Biden agcotshwe ukuba ngumongameli. Kuza kuba ngokwesibili ukuthi kuthathwe leli nyathelo. Nyakenye kwehlula ukuthi asuswe ngomthetho we-impeachment ngesilungu ngoba amalunga edalele Senate wonke amalaye. Kodwa kathesi kulomehluko ngoba bakhona asebephumele egcekeni abebandla lama-Republicans abathi bazavota ndawonye labebandla lama-Democrats ukususa uTrump esihlalweni loba nje uyabe esalelwe ngamalanga alithumi ukuthi asuke embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Okwenzakala eMelika kusenziwa kakhulu nguDonald Trump lo obe ngumongameli onqotshe ukhetho oluzulileyo lwanyakenye. Akusonto enhle, akusosibonelo esihle kulizwe elinjengeAmerica uthiwa yi-superpower amazwe omhlaba wonke akhangelelekilo ukuthi itshengise idemokhrasi, itshengise ilungelo loluntu, itshengise ukuhlonipha intando kaZulu, itshengise ukuhlonipha isisekelo selizwe. Kuyinto engaqondanga kakhulu eyenzakalayo kwele Melika. Siyamazi bengumuntu weze-wrestling, siyamazi ukuthi ngumuntu nje uthiwa ngesilungu controversial. Yikho ukwenza kwakhe kwake kulimaza isimilo ke selizwe leMelika elazakala kakhulu ngedemokhrasi.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa engani uyacothoza ukwenzakala ngapha kwele Melika esithi yena sokusobala ukuthi ilizwe le Melika akusamelanga licothoze amanye amazwe.
Ye udiwo akumelanga lusole imbiza uthi mnyama kumbe imbiza isole udiyo uthi lumnyama. Elizwe leZimbabwe liyazakala ukuthi kalihloniphi ilungelo loluntu, kalihloniphi isisekelo, kalihloniphi intando kaZulu. Yikho ke ngesilungu singathi ilizwe leZimbabwe lomongameli walo alila morali authority yokuthi lisole okwenziwa nguDonald Trump kwele Melika.
Umnumzana Edwin Dlovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi ayekethise eminye imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ukuze zifinyelele emadolobheni lapho okutholakala khona ukudla okulentengo enganeno kanye lezibhedlela. Zithi ukuswelakala kwezimota kulezinsuku kuzifaka engozini lapho zigula okulakho ukudala ukuthi zibulawe ngeminye imikhuhlane eyabe izihlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi likhala ngokuthi akula uhulumende akwenzileyo ukuze zifinyelele ezempilakahle kanye lokudla emadolobheni ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe okwe-lockdown. Nyakenye izakhamizi emaphandleni kulesi sabelo zabhekana lodubo lokwehluleka ukungena emadolobheni ukuyafinyelela inhlelo ezibalulekileyo. Zithi njalo kuyadingeka ukuthi ukhangelisiswe inhlalakahle yazo njengalokho abasemadolobheni bevunyelwe ukuyathenga ezitolo lokuya ezibhedlela. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi lanxa kubalulekile ukuthi uhulumende avikele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus akumelanga begcine sebezithola besengozini ngenxa yemigoqo yokuvikela leli gciwane.
Mina embona ukuthi uhulumende bekumela kwenzeka ukuthi alethe ama-services azakwenza kwenza ukuthi abantu nxa befuna ukuya esibhedlela kube lula. Into evele ihambisa abantu kakhulu ikudinga ukudla.
Lamazwi asekelwe ngukosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe kwanda South othi iningi liyazidinga imoto zokuyafinyelela emadolobheni.
Ikhathesi indlala ibhahile, kuyalinywa kuyasetshenzwa but ukudla akula. Abantu abaningi baphila ngokuthenga lakho khonokho ukuthi abakuthengayo kuvelela ngasemadolobheni. So nxa bezingasaphiwanga isikhathi eside sokulungiselela sekusitsho ukuthi bazangena kude oludlula olwanyaka.
Umnumzana Phumuza Spanda usabhuku emathendele enswazi komzingwane uthi kuzamele ezinye iziqondiso ze-lockdown zikhangelisiswe ukuze bengabulawa indlala.
Izulu yikho liqala ukuna ukuthi sizavuna kumba sizivune asikwazi kuvuleke nge-lockdown le kuvula izindlela yokubonakala khona ukuthi thole lati udla.
Usomabhizimusi uvusa umuzi Ngwena olesitolo emathendele uthi ibhizimusi labo kalihambi selokhu kuvalwe ilizwe ngoba zingekho imota zokuthi bayehode edolobheni.
Asali umthetho right sibili ngoba kuvikela thina sonke kodwa ke ku business lapha khona sidohlupa kwakhulu esitolo khona lapha ukuthi sikwazi ukuthi siye order besifisa nje khona ukuthi sanele ukuthi that is kwazi ukuthi sithole ukuthi siye order sibe lencwadi ukuthi sinqasi siya order singaphambaniseki.
Unkosikazi Miriam Phuthi ophila ngokuthengisa uthi kunzima ukuthi athengise kulezi nsuku.
Lesisembambile okuncane kuyimali ndenithengisa kuyithengisa kakumele edinga impuphu ngiyedina njengomuntu nanjami ngidlala ngamaphilisi sengiwafuna ngihlule ukuthi ngiyawalaphi ngoba kule lockdown.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda yena ukhala ngokufinyelela amaphilisi.
Abantu abelimkhuhlane wethukela ama-BP lanilani imithi kayikho emakliniki kayikho ezibhedlela kumele bagade baye eGwanda njalo lokudla abantu awala izimali zisemabhenki ukuthi kuzakwenzakala njani yikho ngaziwa umuntu. Kanti uhulumende bekumele abone ukuthi kuqala abantu bahlupheka kakhulu ngezincwadi zonezo befuna ukuyathatha imithi bengayezavalela abantu ngoba abantu abaningi siza kufa thina.
Amazwi la asekelwe umnumzana Collins Banda isakhamuzi seNtebe.
Bekungalani ukuthi uhulumende nga uyayenza lokho kodwa ngama mobile clinics abe maningi bayenza abantu bathole ukwelatshwa kumbe bathole usondela kwezempila kahle kalula kulokuthi abantu kade sikuhamba kusiba nzima ngoba kufuneka into eziningi ekuhambeni.
Lanxa uhulumende sithi abantu behlale emakhaya bengaphumi ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eselibuya ngamandla kazange watsho ukuthi uzanakekela kanjani uzulu ngalesi sikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eGwanda. Albert Ncube
okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zitshana njani Mahlale Zulu ngisithi umnyaka omutsha kade singakakhulumisani ngawo 2021. Sinanzelela futhi njalo ukuthi yeyi unyaka omutsha lo osuse wangena lezi gigaba zawo ezema-lockdown. Kuthi nakuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health e-BVTA ehlangene lamanye ama-associations inozitshiya labo-VSET labo-Wabas labo-cross-border sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo yise ku-understanda ukuthi kumele kubele ku-lockdown njalo nomkhuhlane uyamemetheka but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right madoda njengoba nosokusiba lento enje besicabanga ukuthi lina mzamo bani lama members enu ukuthi lavikele endlaleni enje ngoba really yindlala le abantu shuwa bazabulawa izindlala ezindlini okudlula yona i-COVID le ngoba sabe sisendlini asithelelani sizivalele kodwa sizozivalela sife ngendlala. So sizamile ke ukubhala i-press statement yethu sibhalela yena umongameli uvice president njalo engu-minister of health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisise lezi ndawo zethu mhlawumbe salungisa le toilet sihlanganelane le city council ukuthi i-toilet leyi sihlanganelane lehlanganiso okuthiwa yi-wile savuselela i-toilet eka-five street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanise ukungena e-toilet lizincede siphile ke sadonetha saye sadonetha lependa ukuthi kudweshe amabhasi abantu behlaliswe ngokusemthethweni abantu bephiwe amalayisensi abantu bekwanise ukusebenza kuhle kungela busela kungela bugwelegwele kungela budizana kungela ukuthi mina nzayenza ngenkani umbe nothini silandela konke okwamanje bese sile kule ama-bylaws aphumileyo akakhansili aka-2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngo-January sihambe word by word sibatshenisa ama-bylaws sibatshenisa nemithetho yangona sibatshenisa lokuthi kufuze beyenzele silungiselela ukuthi njengoba sekungu-January bethathe be-renew ama-license yabo behlale phansi bethengise
manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi ikakhulu bona labo abathengisayo
bakhangela izimuhle yibo abadubekileyo yibo abakhangeleyo yibo abakuselelayo so akula msebenzi ezimbabwe akula amanye amathuba esingathola okuthi sibuyele emsebenzini amathuba yona lawo okuthi siziselele abantu abethu sibone ukuthi kona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke kade sinxa sinazelela abantu bese begijimisa ukuthi kade sizilezi kulufizi sezivula izikolo abantu bese begcina izimali zokuthi bebhadale izikulufizi behambe esikolo abantwana but sokube le lockdown le yonke into isifadalele njalo sinazelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngale kunzima bebe sezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana laba labo abahodayo bethengisa bebaphathela impahla babachaje imali eziningi kakhulu abanye ade belokhu bethengisa amavrandini kodwa de sizama ngamandla ethu okuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini ama-license so isikhathi zethu yiyo eyinye kade silater down ngoba ingenelisi ingela ama-resources akwaneleyo yikho okunye ude sigcine sesiyenzani sesichipha ini ayiremember kwelinye ilanga sibili ipenda silayo kumele beyidinga isithi council yayitheka ibafuel sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidingeleyo fuel ukuthi kwedijela abantu behlale phansi lani liyakubona hhayi besizama siyazama lakathe sasekalahle ithemba uhulumende ngowethu ilizwe ngelethu vela kulaa ndawo lapho esingakhona noma zingaze sicrosa amabhoda ngemifula yona leyo limpopho zingachapha siyaphenduka futhi home is home home is best so sisebenza silapha ekhaya ezimbabwe
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mugasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile yadivana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga Chris and ngilethemba lokuthi wena labalaleli bakho lingene kuhle ku-2021
ungasitshela ukuthi isikhathi sokuthi abantu behlanyele sesedlule na
Chris nxa sithi siyakhangela kulezi limi ezijiyeneyo into ezifana lomumbu isikhathi sokuhlanyela umumbu sesingani sesiyaphela umuntu obengakahlanyeli kathesi siyamxwayisa ukuthi kazame ukudinga inhlanyelo lezi esithi ngama-short season variety ezizaphangisa ukuvuthwa ngoba nxa sihlanyela umumbu siyabe sikhangelela ukuthi by the time umqando ufika umumbu wakhona ubusuvuthiwe so I think kusasalele maybe amaviki amabili amathathu ukuthi ongakahlanyela ngaqhubeka ahlanyela umumbu nxa sikhangela ezinye izilimo ezifana njengabo soyabeans ezithatha abo 90 days kusiya ku-120 ithuba lisesekhona but lakhona ke ngibona ngani up to the end of the month abantu bangaqhubeka behlanyela ukukhangela into enjengamabele lakho ithuba lisesekhona ukuthi abantu bengene behlanyele.
Wona umkhathi nxa sikhangele lokhu kade kucatshangelwa ukubana izulu likhona lingalisabuya yini?
Nxa besitsho sibona ngani izulu lizaphinda libuye, sikhangele lothi mhlawumbe kusiyaphela yona linyanga kaJanuwari kusiyangena uFebruwari lizaba khona futhi and kuzancedisa ikakhulu lezindima ezihlanyelwe ekuqaleni ukuthi zizenelise ukuthi zikhule kuhle. Lalaba babe behlanyele ngalesi sikhathi bathi ukuthi indima zasemuva lazo zizathola amanzi eneleyo ukuthi zivuthwe. Nxa sithi siyahlolisisa hayi izangoma zomkhathi ziyathembisa ukuthi izulu sizabalalo phose kuze kuyefika ekupheleni kukaMatch. Liyabe lingani insuku zonke kodwa liyabe lisina okwenelisa ukuthi izilimo ezisemasimini zenelisa ukuvuthwa.
Inkuthazo bani ongayipha abalaleli abangabalimi ngalesi sikhathi?
Nokuqala kulabo abahlanyele izilimo ezifana labo mumbu, amabele, indumba, ama indlubu, amazambane, labo soybeans, kufanele sinanzelele ngoba lonyaka izulu linengi, kuthi ukuthi kungenzeka ekakhulu endaweni ezilomhlabo ngamahlabathi ukuthi umvundiso siyabe siwufakile ungalahleka ngokuthi izulu lisuka libe linengi ezinye indawo zizatota kumamanzi. So abalimi kufanele benanzelele ukuthi isimo sensimu yabo sinjani. Lapho kutota khona kuzamele bethole o-urea lamanye ama-fertilizer afana lawona la ukuthi incedise ukuthi la umvundiso lo ngathi subalekile ngendaba yokuba lamanzi amaningi benelise ukuthi izilimo zabo zithole futhi umvundiso oqondileyo. Okwesibili ngendaba yokuthi izulu linengi sizaba lokhula oluningi kakhulu. So abantu fanele beqinise ukuthi ekuhlakuleni lapha sihlakule singekele ukuthi amasimu ethu agcine esandelwa lukhula ngoba kungehlisa isivuno abantu abangasithola. So siyaxwayisa ukuthi abantu bezame ukuthi bethathe isikhathi sona leso sibe khona kungelazulu othi bengene emasimini bangani behlisa ukhulo lukhona. Izilimo zethu zizenelisa ukuthi zembese amasimu kungabi lokhula kusiya phambili. Then uhlangothi lwesibili engifuna ukukhuluma lalo yilaba abagcini izifuyo zenkomo, lento esifana lembuzi labo zimvu. Engakuxwayisa ukuthi lonyaka njalo ngenxa ukuthi izulu linengi imkhaza layo izaba mnengi leminye imkhuhlane izaba mnengi, asinanzelele nini ukuthi ekudibhiseni lapha singeqisi ngoba umkhuhlane lo kuthiwa iJanuwari disease obangelwa yisifo setelerosis ungani susanda ilizwe lonke. Akuse yinto ebisenzakala kuphela eMashonaland laseMidlands laseMathebelelands ungani yasinyenyela. So kuqakathekile ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi inkomo ziyadi ba ngeviki ngeviki la ma vaccine omele siwenze umkhuhlane womkhono ikota ivu abantu abazama ukuthi bayahlaba inkomo ilokhu zenjalo bephinde bezihlabela lampi skin kuqakathekile ukuthi singene ngama vaccine. Enye into futhi engifuna ukuyengeza ukuthi siba lohlupho lokusilela kwephosphate. So zathola ukuthi inkomo zethu zinonile sibili kodwa ziloke zisifa zibulawa ukuthi kwenze isikhathi ziyangena egangeni lapha zikhukhuza amathambo ngoba zishota iphosphate. So kulama blocks kumba ama leaks ama phosphate leaks akhona kawaduri asizo ukuthi inkomo zethu zingathanda ukuthi ziye khotha kumbe zikhukhuza amathambo. Umkhuhlane lomkhuhlane omkhulu webotulism osuhlasela inkomo eziningi. Then I think ukuqedisela ukuthi endaweni okusikeka khona utshani kasizame nini balimi ukuthi lapho kungasikeka khona kumbe ukuthi senze amabhela singene nini kathesi senze amabhela ukwenzela ukuthi izulu nxa libuya utshani buzaphinda buhlume futhi kodwa thina siyabe sesilokudla esikugcinileyo ukuthi nxa kufika isikhathi sobusika sibe lokudla okweneleyo for izifuyo zethu.
Okokugcina ungavalelisa uzulu.
Hayi ngiyabonga lami Chris kube kuhle ukuxoxa lawe labalimi labalaleli bonke bohlelo lwakho. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuviki ezayo.
singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Isiqubu umkhuhlane we-COVID-19 esibulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana ethi umnumzana Douglas Monzo ramkhokheli webandla ufuna ukuxotsha edalela ephalamende owaye ngumkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe. Intatheli zindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Jingono uzalala njalo stokisini kuze kube ngomvulo lapho azaphiwa khona isinqumo sokuba aphiwe na imali yesibambiso yebail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.